Asilo qiniso ukuthi njengebandla asila ma candidates. Lizakhumbula ukuthi iproclamation ibekiwe njalo inomination court ihlala mhla ka 26 kuyona linyanga. I-document elibonwe ngabantu liphepha nje elomsebenzi esisawenza njengebandla ukugcwalisisa ama candidates kuma elections lawo. Njalo lizananzela ukuthi okwakhathesi yithi ibandla esele lama candidates asehambile aze ayofayila ezek emelele ukhetho. So sizimisele silawo ama candidates njalo kusiyafika ilanga le nomination kungayenzeka sesihambisile zonke indawo. Kulezinye okusamele senze ama primary elections election mhlawumbe ngoba kulabantu abaningi. Kodwa lezo eziphumileyo elizibonileyo endaweni zokuxhumana ngeza lapho osoku vunyelwane khona ukuthi hayi obekuvele kusaziwa ukuthi candidate ngubani. Abanye bebuyela abantu ababephikise kuqaleni, abanye bengabavumeleneyo.
Siyabona ukubana umongameli webandla lenu le MDCT umnumzana Douglas Monzora usehambise udaba lokuthi ibizo le MDC lingasetshenziswa ibandla le MDC Alliance. Manje nxa kuyikuthi abasoze balandele lesi sixwayiso kuzahamba njani?
Ibizo elithi MDC Alliance sikhulume ngakho sisuka ku Supreme Court judgment sichasela abantu ukuthi into zime njani. Njalo lizakhumbula ukuthi ubaba ukomichi uchairman wethu wavela wakuchaza sobala ukuthi lo ngumbuthano wamabandla angu 7 esinhlala ngukhuluma kuona umsakazo. Ngakho lokho kwenziwe ngubaba uDouglas Monzora nje bekuyindlela yokwazisa abantu abazasayina amaphepha awama candidates awebandla lethu le MDCT MDC Alliance. Ayisithi ke okumele sigcine laba abanye ukuthi sibakhangelele ukuthi indaba zabo bazihambisa njani, izixwayiso bayazithatha kumbe bayalandela umthetho. Baza kuzwa ngeba chilabo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini. Ngakho abantu bazazibonela sokusenzakala ukuthi uchoni ukuthi umuntu abe lihlongandlebe ephule umthetho welizwe, ephule umthetho weconstitution, angafuni nje ukulandela noma yini okulomthetho phakathi.
Yona imkhankaso yokhetho lwama by elections ihamba njani ngalesi sikhathi sobhubhane lwe COVID-19?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Zakhumbula ukuthi kusukela unyakenye bengikhuluma kuona umsakazo ukuthi senza ukuthiwa restructuring, siyalungisisa izistructures zethu zebandla kusukela phansi kusiya phezulu. Kanti njalo bese siqalisile ngokwesibili ngoba sikhangelele ukubana sibe le congress i-ordinary congress ngaye yena le uMarch ozayo. So i-by election le isithole silunge kakhulu, sizilolonge kakhulu njengebandla. So kuhamba kuhle konke, ama candidates sesilawo engingathi almost 90%. Sisuka lapho singena endimeni nje siyasebenza zasimelela ukuthi ukhetho lufike, abantu bayezikhulumela ukuthi bona bafuna ukuthi into zeZimbabwe zihambiswe njani.